yinto ebuhlungu kakhulu nabe ikhuluma ngaleyo ndlela ngoba ukhangele ukuthi umuntu olamulayo akhulume iqiniso ngalokho okwethulwa phansi kumbe okwenzeka phansi. Ngangabe amapholisa ehambe ayafica abantu bethwala impahla ezingasizo zabo ezibholo, kule mithetho efanele ilandelwe ekuthini baboshwa njani, baphathwa njani nxa sebebotshiwe, basiwa njani emthethwandaba, bagwetshwa njani. Akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthole esenza limithetho iyalandelwa njengoba kunjalo. Akatshaywa lowo muntu, kutadutshulwa lowo muntu, akahlukuluzwa lowo muntu. Umthetho weZimbabwe, umthetho weSADC, umthetho we-AU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa ngamasosha eZimbabwe. Ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongavuka ukuthi xa usuthukuthele ngohulumende, usungena koNdlovu, ushishe isitolo sakhe, uthathe impahla zakhe, ungene koDube, uthathe impahla zakhe, ushishe isitolo sakhe. Lokuyana yibugebe okungafanelanga vele kwenzeke. Kungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akhe. Umuntu oshishe isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakhe. Ngakho umuntu obelungile emhlabeni lokuthi nxa usethukuthele ashishe isitolo sakomakhelwane, antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kumele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement, iyinhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa esithi i-Southern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC, ikhulume iqiniso njengoba linjalo yakhele phezu kwalo.
Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu loku bebesenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa nalabo abaphikisayo bezepolitiki akukho emthethweni. Ngokutsho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona, abenzanga okuqondileyo. Kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasosha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingena ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kule toyitoy esemthethweni akungabi lo muntu owebela omunye, kungabi lo muntu otshisayo otshisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasosha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo. Abantu beZimbabwe balelungelo lokutoyitoya, balelungelo lokukhalala umsebenzi, balelungelo lokuhlala ngekhaya, balelungelo lokwenza yonke into ebhalwe kusekelo sombuso. Nxa ngabe kukhona izigebengu ezingene kulabo abenza okusemthethweni, zafika zatshisa, zatshontshela abantu, kazibotshwe, zithonisiswe ngokusemthethweni, hayi ukuthi zibulawe, hayi ukuthi omama badlwengulwe, hayi ukuthi abantu batshaywe, bahlukuluzwe.